moni sena balaleli ngubani ngibe moni sena balaleli ngubani ngibe moni sena balaleli yena yetu mwanda wangoni sotando empilweni yami yena yetu mwanda wangoni sotando empilweni yami Kodwa nguye lona umuntu ongibonisa uthando empilweni yami Yena yetu umuntu ongibonisa uthando empilweni yami Kodwa nguye lona umuntu ongibonisa uthando empilweni yami Yebo kune maya kolo umuntu Ngiyambela shoni langa ngifuna yethu